ngamafitshane i-CCC labantu beZimbabwe babambwa ngaphansi uma i-High Court isithi ayisoze ithathe udaba lwe-CC ukuthi baphiwe ama-voters roll aqondileyo, bathi bona hayi izangena ku-normal roll, hayi siphangephange. Konke lokhu kutshengisa mhlophe ukuthi kuyadanisa i-Judiciary Service Commission namajaji sebaginywa izano sokuyizikhothamathi zezano, njalo kuzakwenza ukuthi impumelelo yama-election le iphikiswe, abantu babe lokuhluphana bangazwanani, ngoba sokusobala ukuthi amajaji zethu kabasakwazi ukuthi benzani, sebesebenza njengamajaji kaSmith ephonguquma ama-veterans ama-freedom fighters, ngoba i-political section of the government yayisitshonjalo. Khathesi sesibona ukuthi ama-polling stations awasahambelani lalawo aqala aphiwa ama-members of parliament, njalo lama-boundaries setshintshile ama-wards lama-constituents. Konke lokhu ingxobangxoza okuzakwenza abantu bangavumi impumelo yokhetho. Lokhu kwenza abantu bangazinzi, ngoba babe bebone emhlophe ukuthi baqeliwe singakavoti. Njalo izinto ezihluphayo njengalezi zifanele ukuthi ulandele ukuthi i-constitution ithini. I-constitution ibeka mhlophe ukuthi ama-candidates abangaphiwe i-voters roll eqondileyo, hayi ufeja. Mahlaba ezulu, siyancenga njalo siyakhalaza ku-judiciary, kumajaji ukuthi abalandele umthetho, hayi ukufunzwa iphathi, ngoba sokukhanya ngani sokuyizikhothamade zezano. Lokhu kuzakwenza kungabi lokuzinza. Siyabonga.